uhobe ngomunye wabangamachumi amabili lantathu abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka olwenziwa mhla ka-13 Ntulikazi. Uzelwe ngomnyaka ka-1977 eHarare, wakhulela koBulawayo. Imfundo yakhe yeprimary uyiqalele eShingai Primary School emzini wezengeza eShitungwiza. Wasuka lapho wayakwenza ugrade 2 esikolo seVictoria Primary School edolobheni leMashingo, okwakuyisikolo sabamhlophe ngaleso sikhathi. Kuthe esekusibanga sogwalo lwesine kumfundo yakhe yeprimary, wasuka-ke waya eNduba Primary School laseNgubo Primary School. Ngemva kokuphutsha izifundo zakhe zeprimary, waya eHamilton Boys High School, lapho aphutsha izifundo ze-O-Level wazokwenzela izifundo ze-A-Level eGifford Boys High School koBulawayo. Umhambi wathi eqeda kusecondary waya eBulawayo Polytechnical College, lapho enza khona izifundo ze-Accounts. Ungusomabhizimusi koBulawayo, hathi ngokuthanda kodwa efuqwa isimo elizweni. Ulandisa ngendlela azoqhuba ngayo umsebenzi uguqula inhlangothi zikahulumende ezivalisa olwamapholisa, Central Intelligence, Attorney General, Prosecutor General lezinye ukuba zisebenze zizimele zingabiki kumongameli welizwe.
Laba bantu nxa befika ecourt bafika kuthiwa ubufakazi kabukho, ngenxa yokuthi akula intelligence esobala civil intelligence ukuthi uyi-corruption iyalwisa. Zona izinto zombili, lokuthi ku-manifesto yethu sithi sizayenza i-devolution, ukuthi o-governor bekhethwe ngabantu, o-mayor bekhethwe ngabantu, isigaba sibe lamapholisa abizwa kuthiwa njengokuthi Lupane Police Department. Ngamapholisa aseLupane angalandi ukuthi umongameli uthini, kodwa basebenza bephansi kukagovernor lo mkhulu wamapholisa eLupane. Lokhu kwenza ukuthi amapholisa enze umsebenzi wawo bengayisabi ukuxosha umsebenzi. Bese kusithi ihofisi efana leka-prosecutor general, auditor general, ihofisi eziqakathekileyo ukuthi kumele zime zodwa independent, umongameli engangeneli kizo ukuxoshwa kwabo nokuqhathwa kwabo, ngoba laba abantu bayehluleka ukwenza umsebenzi wabo besesaba ukuthi mhlawumbe umsebenzi yabo izaphela.
Lanxa besesaba ukuphatheka kwezombusazwe sonke lesi sikhathi, uhobe uthi kunenge okumfuqileyo ukuba ancintise kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe.
Ngezinto ezenzakalayo kugcina sokuthinta lawo phakathi ukuthi hayi, njengomuntu ongubaba angayenza njani. Njengoba sisho sihlangane lento eziningi, seke saphuma elizweni leli sisiyadinga imisebenzi phandle. Nxa uhamba ezitaradini ubona into yonke kulobuchapha lapha eHarare lamanye amadolobha. Nxa ukhangela abantu abangenamsebenzi, nxa ukhangela izimota zithuthathutha every month end, abantu bedinga indawo yokuhlala, usiya kuzobhudi baphandle kwelizwe, kwathini kwathini, kugcina kukuthinta ngaphakathi. Ngazimisela lami ukuthi hayi, khathi umuntu uyahlala ibaleka kuze kube nini. Ipolitiki ziyaphatha wonke umuntu lanxa ungazithandi. Ngakho-ke kuyabe kumele ukuthi singene kizo, ngoba ungaziyekela ukungena kizo ziza kuthinta-ke ngendlela ongayithandiyo.
Uhobe uthi yena uzokuba ngumkhokheli, hathi ukuba ngobusayo, ngoba ilizwe lidinga umkhokheli njengaye ozolalela izikhalazo zikaZulu sikhathi sonke.
Sokuyisikhathi sokuthi abantu bekhethe umuntu oyaziyo izimo zabo mqodwa, ayikhona ukuzwa. Ngoba nxa umuntu ekutshela ukuthi hayi ngilambile, umuntu onemali kakuzwisisi ukuthi ulambe okunganani. Nxa usithi angibhadalanga irenti, umuntu kakuzwisisi nxa ungabhadalanga irenti utshoyo. Njalo thina sithi sifake uhlelo olukhipha amandla kuhulumende ukuthi ayenze mahlayana. Nyasi abantu abaningi bayasaba ukuthi kungangena umuntu ongani umyanga yena ufuna ukuyakudla, kodwa thina sithe sizimisele ukufaka imithetho lama system ayenza ukuthi umongameli engabi lamandla kakhulu, ngoba la amandla yiyo agcina senza ukuthi umongameli engasahlonipha abantu enze umathanda. Sifuna ukusebenza singabantu.
Ukhuthaza uZulu uhobe ukuba akhethe yena lebandla lakhe, ngoba kuyilo elizofeza izifiso zikaZulu.
Nanti iqembu elikhona elimele wena, nanti iqembu elikuzwisisayo, nangu umuntu ozimiseleyo ukusebenza evela ebantwini, nangu umuntu ozimiseleyo ukuphakula lokho akutholayo, lokho okutholakala lelizwe ukuthi sisebenzeni sonke, sidlenini sonke. IZimbabwe livele likamama, kumele simunye sonke sisuthe, hayikhona ukuthi kumunye umuntu oyedwa. Sifuna amandla elizwe, amandla kahulumende asabalale ilizwe lonke, wonke umuntu ebekwazi lanxa ngikhona lapho engikhona elizweni ngiyathola, ngiyasutha, ngiyathola umsebenzi. Hayikhona ukuthi kumele ube kwesinye isigaba ukuze ukuthi into lezo uzithole.
Uhobe uthi zinhlanu izitha zelizwe aza kuzilungisisa nxa ethe wakhethwa ukuba ngumongameli ngemva kokhetho lwamhla ka-13 Ntulikazi. lezi ngezivalisa ukuqedwa kwemisebenzi yenkohlakalo, ukusilela kolwazi lwendlela izinto zenziwa ngayo elizweni, ukuswelakala kolwazi lezimiso ezikhona elizweni ezibalawulayo okufana lesisekelo sombuso, ukungenisana ezikhundleni ngobuhlobo lobungane ukulondoloza ilizwe ukuze kungabi lababangela ukuxokozela lenzondano phakathi kwezizalwane zeZimbabwe, kanye lokuba kuqedwe ukwesaba ebantwini banelise ukuveza imbono yabo kungela kwesaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.